ungakhohlwa ukuthi lokuze niye G4 ayikhona ayiphelanga ikhona la kahle kulabathengisa abakhona epartini lapha ade belekukhona kala kube sebenza indlela yabo yabo mgabe le akade beyisebenza so la kahle bona abantu lapho upresident ayedliwa khona babethengisa khona apho abantu sebebhekele ukuthi vele babethengisa abantu ababethengisa bayisebenza le-opposition akucatshanga lokhu sekubhekene siyakhulu kwindawo zene zilapho umongameli angayenzanga khona kuhle kodwa bona uthola u-MP wakhona lama-councillors akhona ewini
lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe-G4
akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonokho ukuthi nje kwezinye indawo zenezi ezimbalwa uhambe kusuka khona kuyadingisa ukuthi ngabantu nje abakade behamba beshona nje kwezinye endaweni zabo khona hani ye lapho abaziwa khona behambe beshona njengakhona ukuthi umgalo wathi so i-election indaba njengakusasa wathi yena wena ubheke uShamisa ephuma out in the open umgalo phela umuntu futhi wabambe ibandla leli kwesikhathi eside ukuthi kulabantu ethile abasimpathayiza laye abamlandelayo abamlalelayo so bona abana abantu yibo abantu adibesenza yibo adibetshaya libhore egameni
ungabe kusitsho ukuthi kuloku xabana yini phakathi kwebandla leZANU-PF ngoba samuzwa umongameli Mnangagwa esithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqoba i-impeachment
ukuxabana akukho nje ngale ndlela sithandekile kodwa kukhona abantu abangathi ithi mina ababi abakhona phakathi kwethu yikho ubona sengisa lesehlakalo lona abona into eyayenza kale White City wakutshengisa ukuthi kulabathakathi abakhona phakathi kwepati yethu abayilwa abalokhu besenza izinto ezinye abayinto zokuganga ezifana nalezinto zokutshayela ibhola egangeni
kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapha abanye bekhutshwa abanye becalwa abanye besenziwana ngoba nxa umongameli sisesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini
ye kodwa lokhona sihambekile-ke okusiya ngayi ukuthi ibandla leZANU-PF lizakubamba njani khonokho ukuthi selibonile ukuthi kulabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe likhetha ukuthi nje libakhuphe babengabi khona phakathi kwabantu
kuyini okungalunganga ngalokho
akulunganga kuzake kube khona vele khona ukuthi you belong to a party wena uthi usephathini enje ulomongameli wakho ephathini ukuba sephathini yindaba ongazimeli ube yi-independent kubuke yini ngoba ngeke ukuthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina hayi akukho lokhu akuzake kube khona vele njalo khonokho vele khona kodwa kungatholakala kulobufakazi uyawuvele usuzixoshile vele ephathini.